atisendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lichona njani izulu kandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngesonto mhlaka 1 Mabasa 2018 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, oyisikhulumeli sebandla lezanu PF waqotshwa ngesikhathi sombuso kamnumzana Robert Mugabe. Umnumzana Rugare Gumbo uthi abangatshelwa ukuthi bazabizwa ebandleni lezanu PF.
Hayi, simeleluzwa ukuthi bazalungisa njani into yankola kapa lati sakubona emaphepheni abanye babo bashayela amafoni isithi into enzileyo le iziphile.
Inani labafe engozini zomgwaqo ngekhefu lephasika liqansile nxa kuqathaniswa lesikhathi sinye nyakenye. Namhla kuhlelo lwezamasiko sixoxa lwabulawelwa abazali ngesikhathi segugurawundi.
Bangikhona kwi-weekend sekuya bathatha umama nobaba bababulala bafake endlini babashisa. Ibhekile, ayikho into indlela into engayizwani, ibhekile.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Oyisikhulumeli sebandla lezanu PF waqotshwa ngesikhathi sombuso kamnumzana Robert Mugabe. Umnumzana Rugare Gumbo uthi abangatshelwa ukuthi bazabizwa ebandleni lezanu PF abaqotshwa ngesikhathi leso. Lokhu kulandela imbiko eyethulwe inkokheli yabalwa impi yenkululeko abathi uGumbo kunye lomnumzana Mtasa wayebona ngokuhlelwa kwenhlelo zebandla lezanu PF kumele babuyele ebandleni. Inkokeli le ithi kumele uGumbo, uMtasa labanye ababalisa umnumzana Jabulani Sibanda babuyele ebandleni ngalesi sikhathi sekukhangelelwe ukhetho. UGumbo loMtasa baxotshwa besetheswa icala lokungalaleli umnumzana Robert Mugabe lamanye nje amacala ambalwa. Ababili laba bathe ngokuxotshwa basungula ibandla labo elithiwa Zimbabwe People First. Sixoxe lo Gumbo ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Hayi, simeleluzwa ukuthi bazalungisa njani into yankola kapa lati sakubona emaphepheni abanye babo bashayela amafoni isithi into enzileyo le iziphile. Kade hayi, kanti sayiqede khona ngale labadala benu lingaqeda lisile ukuthi indlela esingahamba layo yiphi. So lokho simelele ukuthi bazadini bathi bona bazayifaka indaba yankola Politburo. So simelele ukuthi sizwe ukuthi bazadini.
Manje umongameli Mnangagwa seleke lakhulumisana yini selokhu waba ngumongameli?
Hayi, azange sikhulumisane. Azange sikhulumisane. Sifisa ukuthi sikhulumisane laye. Kodwa yazikula uyabe kulama gatekeepers amaningi ayenza ukuthi lingasingakhulumelayo. So asingakhulumelayo.
Manje nxa lingaya kuZanu PF ibandla lenu-ke lizahamba njani elikulo kathesa?
Hayi, lokhu kuzabonakala sesikhulumile. Kathesa asingakhulumi, so kazazi ukuthi izinto zime njani. So sibele ukuthi basi kwezele ukuthi bafuna ukuthi singangena njani lapho esiza decide ukuthi singahamba njani, singahambisa izinto zethu njani. So mele sime sibone ukuthi sibathini bona.
Khona-ke ebandleni lenu kuhamba njani sikhuluma nje?
Hhayi, ngingathi mina kule ndubeko yokuthi khona abantu babona njengani izizo lapha azilunganga into kulezinto eziningi ezihluphayo. So china lomntaza sa sathi sina hayi sina kathezi gazifuna ukukokela into le sina sifuna ukuthi kube labafana abancane yiwa baza ayekufutwa babe phambili bakhokhele sina njengabadala sesifuna ukuthi sale muva sincedisane ukuthi izinto zihamba njani kodwa azikatholi umuntu esimfunayo umfana esimfunayo bona abantu abafana izazikhumbula ukuthi bangazikhokhela bangakhokhela umhlangano labo bayenza njengani ngababoni kuhle date ngaziboni kuhle so umhlangano wethu kathesi hayi ngawumanga kuhle.
Alo-ke ngumnumzana Rugare Gumbo oyisikhulumeli sebandla lezano PF uxoxe le Studio 7 ecingweni eseHarare. Inani labafe engozini zomgwaqo ngekhefu lephasika liqansile nxa kuqathaniswa lanyakenye isikhathi sinye. Isikhulumeli samapholisa uSuperintendent Paul Nyathi utshele iStudio 7 ukuthi kufika izolo ebusuku bese kufe abantu abangamachumi amathathu lambili i-32. Ngesikhathi sinye ngekhefu lephasika nyakenye, ngasikhathi sinye kwase kufe abantu abalichumi lasithoba munwe munye.
Yebo mthwakazo muhle belikwazi na ukuthi umsakazo we Studio 7 usulohlelo lwezindaba ekuseni kusukela ngomvulo kusiyafika ngolwesihlanu lingakhuthwa izindaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi athi 909 medium wave 4930 6065 15460 laku 13860 kilohertz ku short wave lingakhohlwa njalo luhlelo Zimbabwe Today asixoxeni esilethulela ebulenjini bokuzilibazisa obe Facebook kukhasi le VOA Ndebele ngomvulo ngolwesithathu langolwesihlanu kusukela ngo 4:15 PM kusiya ku 5 PM lilakho njalo kusixhuma ku WhatsApp kunombolo ezithi 0012024650318 ngiyaphinda njalo 0012024650318 ngenani njalo ku-Facebook kukhasi lethu ele VOA Ndebele.
Okwakathesi sengilitshiya ezandleni zikaMike Hobe.
Ikudibana kuhlelo lwabasakhulayo. NgingoMike Hobe. Kuliviki siqhubekela phambili sixoxa labasakhulayo abakhangela ukungena kukhetho kulomnyaka. Yho, banengi okumangalisayo. Hashtag generational consensus bafethu. Lamhlanje sixoxa lomnumzana Josephat Mzaca Ngulube okhangela ukuncintisa esigabeni seBulawayo South encintisa ukuba lilunga ledale lephalamende. Josephat Mfokababa, unjani?
Hayi, ngiyaphila.
Awungitshele ngamafishane ngawe mnumzana. Kahle kahle uJosephat Mzaca Ngulube ngubani?
Ibizo lami nguJosephat Mzaca Ngulube. Ngiwuteacher by profession. I'm a sports scientist. I'm a political activist. I'm a human rights defender. Ngikontesta kuBulawayo South constituency as an independent. Ngingena ngizimele kangila party engingena layo.
Kuyini okwenza ukuthi ungene kukhetho lolu uzimele wedwa ngesiNgisi sithi independent candidate?
Okungenze ngangena ngi-independent. One, into enginazelela kakhulu ngamaphathi. Abantu abangena ngamaphathi basuke basebenzisa amabhaji amaphathi ukuthi mina ngu-MDC kumbe ngezano. Bangavotelwa basuke bachawutshani bangaphenduki ukuthi babuye ebantwini. Bemeyeke ukuthi bona njengoba bengeniswe ngamaphathi bazaphinduka njalo baphinde bavotele. Njalo mina ngingena ngi-independent ngi-one. Njengoba sengiqhase ukukhankasa ngavehle ngaphumela abadala egcekeni abantu bonke egcekeni eBulawayo futhi mina kweyami i-team Mzaca kangazishona kangazindebele kangazi ZANU-PF kangazi MDC I know ngazi osisi labo bhuti labo baba labo khulu bami eBulawayo South. Njalo mina ngokukhankasa lokungena nge-independent ngifuna ukuba ngubaba oyi-leader yabo bonke abantu ukuthi kathesi kunje kule into eziningi ezenzakalayo ama-political parties they politicize ama-project or into ezenzakala esigabeni. Kathesi nje sibe ngathi esizindathayo ngathi ye-MDC kule kulunye lokhu ngokwezano lokhu ngokwezapho kodwa mina into engingenelayo ukuthi nxa ngingena esikhundleni sokuba MP ngikhangela wonke umuntu ngoba kunje nje ingadi yena esilayo thina eBlau South ingadi iyadonetwa idona kwakuthiwa ngiyabafelokazi lalabo abanatha ama-ARV so mina nxa ngingena ngu-MP ngi-independent ngifana lendoda ethatha umfazi elabantu abathi kuba ngokwami lapho anxa ngidinga abafelokwazi kangidingi abafelokwazi abe-team zaca kuphela or abezane umba ka-MDC ngidinga omama bethu abangabafelokwazi kumbe obaba abangabafelwa ikho engikwenzayo
awungitsheleke Josephat ubona ngani kuzaba nzima na ukunqoba kukhetho lolu njengoba ungumuntu ongisakhulayo njalo ozabe encintisa ezimele yedwa
lo nyaka into engingayitsho mfowethu ukuthi akula ngqungquthela kuma-elections abuyayo akula ngqungquthela sonke siyalingana of course angilayo imali lela abaningi abakuma-political parties asebatshontsha kudala babalayo kangilayo imali okunje ukuthi kathi singangikhona lapha ngesifiso lokucela koba abaphetshiya kumbe abangaphuthi bangenelisele bangincedi njengokuthi bebone ngikwenzela abantu bangagugla ibizo lami Josephat Nzatangulu kube into engizenzela abantu ukuthi ngizenzela ngokwami okwesikhwameni sami so lolu khetho efika kilo akula muntu engqungquthela sonke siyalingana kathi singakhangela indlela okuliwa ngayo kuma-parties abantu babangayizikhundla yonke ndawo njalo abantu abarejistileyo kurejista abantu abaningi kakhulu abantu ade bevota ngingathi ihafu yabantu abarejistileyo lokho ukuthi MDC zanu p f zaphu MPP abantu kathesi ungahamba ebantwini abanye abantu bakhathele ngento okuthiwa yiparty abasafisi ukuthi into yiparty njalo abantu bakhathile bayahlukuluzwa emaphathini abantu bayaxekwa bayalwa kathesi akula into engingayitsho ukuthi even koBulawayo out of 12 seats ezikhona akula party engathi yona izanisa 5 kumbe kathi wonke kathesi nje kuza kudobha umize tobhala phama epepe lapha what I can say these elections are going to redefine the politics of Zimbabwe ngoba into engingakutshela yona mfowethu ukuthi lathi esizikhankasela sizimele sizathatha ama-seats ngendlela okubiwa ngawo i-MDC yayiwina ngokwathi kwakuthiwa yi-protest vote abantu abezondi zanu p f babengabe zanu p f bebelokuza lakathesi ngendlela okwenzakala ngayo abantu abaningibananzela ukuthi emaphathini kule ngxabangxoza bazavotela ama-independent or amanye amaphathi amancane kasungula abangaboni ama-problems abo bazavotela
hhayi ngiyabonga Josephat isikhathi yiso sesiphelile kodwa sizaqhubekela phambili ngale ngxoxo ngevikezayo balaleli lapha bengixoxa lo mnumzana Josephat Mzaca Ngulube ongumunye wabasakhulayo okhangilungena kukhetho kulumnyaka kwanele kwalamhla mthwakazi omuhle masibane ngevikezayo olivalelisayo ngumike hobe lilale
siyabonga Mike lamhlanje kuyisonto kunje ke sidumise inkosi silo ntungameli inkomo
Sokuyisikhathi sohlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya silomfundisi usenisibanda ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi
ngiyabonga kakhulu lami ngiyamukela abalaleli bethu
usiphatheleni lamhlanje
namhlanje njengoba sikwazi ukuthi sesikhangele sesidlule esikhathini sokufa kwaJesu sikhangele ukuvuka kwakhe ngifuna ukusikhuthaza ngombhalo okhuluma ngokuvuka kwaJesu singakhangela uLuke chapter 24 verse 1 ithi yona kodwa ngosuku lokuqala leviki emadabuka kusa bafika elibeni bephethe amakha ababewalungisile bafumana ilitshe ligiqiwe elibeni kuthe bengena kabasafumananga isidumbu senkosi uJesu kwathi sebedidayile ngalokhu amadoda amabili ema labo embethe iy'ngubo ezicwazimulayo basebesithi nxa kuqhubekela phambili babalibuza ukuthi lidingani ophilayo kwabafileyo ngasekho usevukile kutho ukuthi lapha ngikhangela ukuthi ukuvuka kukaJesu kuletha izinto eziningi empilweni zethu okokuqala siyakwazi ukuthi abafundi bakaJesu omama bakaJesu omama babencedisa behamba layo uJesu laba abahamba ethuneni lakhe basebelahlekelwe lithemba kodwa siyabona ukuthi ithemba labo lavuselelela efumana ukuthi uJesu kasekho kulabo abafileyo kodwa usekhona kwabaphilayo. Ilizwi likaNkulunkulu uJesu ayebatshele lona ukuthi ngizokufa kodwa ngelanga lesithathu ngizovuka. Baye engxenye sebengasalithembi, engxenye basebelahle ithemba. Siyakwazi ukuthi abafundi bakaJesu, oPeter labanye basebebuyelile ukuyagola inhlanzi. Kutsho ukuthi basebecabanga ukuthi lokho esasikulandelela, lokho esasikukholwa sokuthabalalile, sokuphelile, base belahlekelwe lithemba. Manje into engifuna ukuyikhuthaza ngayo abalaleli namhlanje ukuthi singalahlili ithemba, ngoba singalahla ithemba, ukukholwa kwethu lokuthemba uNkulunkulu kuyalahleka lakho. Ithemba liba yilo isiporo lapho okuhamba khona ukholo lwethu. Siyabona ukuthi lapha bavuseleleka sebefumana ukuthi ilizwi likaNkulunkulu aliguquki. Siyakwazi ukuthi ungakhangela iTestament endala, abaprofeti babekhulumile ukuthi uJesu uzovuswa kwabafileyo. Babekhulumile njalo ukuthi kuzoyenzakala ngelanga lesithathu. La uJesu wabatshela, kodwa kwathi kusenzakala izinto bembone bephelelwa, bembona kugiqwa ilitshe efaka phakathi kwengcwaba, bacabanga ukuthi asokuphelile. Kanti ithemba lalilokhu likhona. Ngakho namhlanje abalaleli bekhuthazeke ngalelo themba. Kodwa kwesibili okuqakathekileyo ikunanzelela ukuthi amandla lawo avusa uJesu kwabafileyo, uNkulunkulu lawo uyaletha lawo mandla asebenze empilweni zethu. Ngakho namhlanje kungabe kusenzakala ukuthi abanye bethu amaphupho ethu empilo sesile, kungabe kumbe kuyizifiso zethu esilazo empilweni, imbono uNkulunkulu ayesinike yona isifile. Abanye njalo bakuhlele zimuli, imuli yakho isidilikile, ufike esikhathini sokuthi ucabanga ukuthi konke sokuphelile. Kanti khangela-ke lapha ithemba lokuthi uNkulunkulu uyavusa izinto ezifileyo azenze esiphile njalo. Sinakhangela lapha kulindaba uJesu evuka kwabafileyo ukuthi amandla uNkulunkulu asebenzisayo, uPawulu uyathi kwabase-Efesu, yiwo amandla la uNkulunkulu asebenzisa kithi empilweni zethu. Namhlanje ngifuna ukukhuthaza mlaleli ukuthi uNkulunkulu uyavusa lokho okukhanya sokufile. Ilizwi likaNkulunkulu lalikhulunywe ukuthi hayi, uJesu uzakufa kodwa uzavuka kwabafileyo. Yilo ilizwi lona elamvusayo kwabafileyo uJesu waphila njalo.
Kuyigqibe mfundisi.
Ngakho namhlanje ngifuna ukukhuthaza abalaleli asebelahlekelwe lithemba, asebecabanga ukuthi ngithi siphelile empilweni. Siyathandaza ngegama likaJesu ukuba uNkulunkulu avusele lithemba, avuse izinto esezifileyo zibe le mpilo njalo. Lelizwe lethu, lezigaba zethu zivuke ziphile njalo, ama-industry ethu avuka aphile njalo ngegama likaJesu. Amen.
Amen mfundisi. Sibe sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo.
Siyabonga kakhulu abalaleli bethu bekwanise ukukholisa ke leli khefu ele Easter. Inkosi babusisi.
Lolobe kuluhlelo lwamakholwa, uhlelo vuselela umoya. Silo mfundisi usenisibanda. Olivalelisayo nguNtungamile Nkomo.
Siyabonga Ntungamili. Le balaleli iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Okwamanje ke sizwe ukuthi uGibbs Dube weStudio 7 usiphatheleni uhlelo lwezamasiko.
Sigcina masiko we, ungakusenziwe manje, kandela obaba mkhulu.
Uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke lamhla ngixoxa lomnumzana Ian Ndebele othi abazali bakhe babulawa yigugulawundi.
Uyazi ukuthi mina ngibuhlungu ngoba isibongo sami kangizange sasisebenzisa ngendlela okwafa ngakhona abazali bami bebulawa yigugulawundi, abantu abegqoma egreda bona. So if kwakuyouthi bona izapho yayilezikhali, kwakuyizapho yayilezikhali, kwakungasezakhamizi kwakezikhali. Wayebona bengadliwanga namasoshizitha balwa lezakhamizi. Yabona, so thina sathola ukuhlukumezeka kakhulu okuthi bona bengayiphoselani, ngabayilungise bona khonale bebona ukuthi bayenzani ngayo, ngoba nginje mina isongo engisebenzisayo kakusone sami. Yesibona, sesami isongo ngesakondeleni, kodwa lesi isongo esesithupheni akusone sami. Sesithupheni balitha ngilabazali, ngenze kuthi abazali bami bathera endlini, singathathi ibhesi. Babulawa umuntu mbadekile, babantu abekhuluma ulimi engalizwayo. Yabona,
wawunganani khonapho? wawunganani khona lapho?
Ngambe 9-10 years khona lapho. Wawungu-85.
Mm.
Yeah. Ngangathatha ibhedi. Kuthe sekumele ngithathe ibhedi, ngaze ngathatha ibhedi umama omncane wami wakoNcube. So ethupheni ngincube. Bathi mina ngiwakwendebele. Siyabona. Ngenze kuthi abazali bami bathela ngibabhekile endlini. No-death certificate, no what. Manje this year ngenza 43 years. Leyo ndawo baloku yephozit. Ngithinga ukuthi indaba nale ngabe into eyenzekela emashonini. Ngabe abantu bakhona abazange babebe kwahleba ngezinye indlela mhlawumbe. But because ngoba yithi abantu bakwamthwakazi kufana lezinto angezilahleyo.
So manje nxa ukhuluma labo sibili abantu kuhulumende khonapho bathini ngodaba lwakho ukuthi awulalesithupha awulani njalo umgabe lokhu ekhulume esithi udaba lolu lwayenziwa ngamaNdebele lezaphu?
Mina isithupha ngigcine ngisithatha ngesibongo sakoNcube esingaso sami. No, izaphu mina kanjani ngibona umama ethaka izaphu. Anjani ngibona umama ethisele endlini izaphu. Umama wathisele endlini liwaba igugurawuni. Ngiyaxolisa ukukutsho lokho. So mina khonkhwana kwahle kwahlala kulinxeba kimi ukuthi umuntu okhuluma isishona phambi kwami ngeke sizwane. Uyabona. So wakhetha ubuhlungu kimi. Uyabona. So namanje bona uma belokhu beyiphosela nakunje noma bengathi bona bayakhompasetha abantu abalokuzelayo kodwa mina ngeke kubantu bavusa abazali bami emangcwabeni.
BabaNdebele, wena ufisa ukuthi udaba lolu luphathwe njani?
Ya, ndiyazi ukuthi mina ngokwami kude ngivele kahle mina ngokubona kwami sabandlele kakudala. Ukuhlela kwabo igugrawundi babevele besifonde ukuthi asobantu. Ngabe nje ibizwene la sihlukanisa sazibonela thina sayika samanyeza ukuthi sizapholisa nasodwa sabona ukuthi senza njani. Ngoba vele uma sokuthi sahlangene kanti umsingi ngobala ngeke kuphele. Ngoba vele yonke into saphethe yubo. Manje uma ngasifika ngithi ngiyakwela something ema-ofisini e-government. Kumbe ngithi ngiye-border, i-backbridge, kumbe ngithi ngiye-plant, ngizathola umuntu okhuluma isona. Kuvusa kimi amanxeba nalana khona. Ezikolo zethu emakhaya, zetholotho, ngamendlovu, kuphi, ngizathola ukuthi ibika nami ukhulisa ngu-teacher weshona. Khonkhana kuvusa amanxeba futhi, uyabona. Amanxeba awapheli.
Amanxeba anjalo angapholiswa njani, BabaNdebele?
Hayi, lokhona kunzima, ngazi into ngathi iqale yedlula kubafundisi. Ngoba mhlawumbe babakwazi ukududuza umuntu ofelweyo. Hayi khona umuntu wezami kimi abuyethu ezokhuluma nami. Ya, mhlawumbe ngihambe ngidike ebafundisini namajaji mhlawumbe arithayayo angasoze thathe hlangothi mhlawumbe angathuka amanxeba. Ngoba namanje uma ngibheka isithupha sami ngebhedi yami, mina ngiqale ukusebenza ngile 14 years because ngoba ngihlubekile kuye esikolweni. Lo muntu owaze wangigcina wayengekaze athi engiphukuza abeyangifundisa angenzele konke. Ngiqale ukusebenza ngile 14 years. Angifundanga. Into yami vele ibuhlungu namanje.
Unxa sigangela udaba lolu, singathi ke abazali babekuzaphu kumbe babekuzipra labo?
Ubaba kusho ukuthi njengoba ngangimntu wayemncane, so into yakhona ubaba wayehambile wayezihambile eyotreni, wasala umama. So baba kuthe sebuyile ngale, ngathi wayeuthini ngathi kahle kahle wayebuzipha yami. Ngoba uthe sebuyile laphana ekhaya, ngazi nto babevele bekuzapho, yabona. So kuthe ngenye idayi sasiye esikolweni, basika bona amabherede abomvu. Bathe ngisathi ngifela ukuya esikolweni nje, kwakunomunye intombazane ayihlala khonapho ngikhaya egcine umama. Mina ngangingabunaki, ngabona sebetshaya umama, yabona. Ngangakaze emboneni uba betshaya umama sakumama isandla. Kodwa ngabona umama etshaya, ubaba engekho. Bazobuya, hayi sahamba thina saya esikolweni, vele azange ngifunde kahle. Thema siyabuya intambama vele esikolweni, sathola umama engekho. Yebo. Ma esiyabuya wabe ntambama ngabo 60, wathi kade bemele ukuthi bayobulawa, bonke bebaningi. So wathi mele ukusebenze uhlamvu olulodwa, badisile nge-1 bullet bonke. Kubuye iphuma izobathatha ibase kuthi iye bagqibela 1 ndawo izakhamizi zonke. So iphuma kuyangazi yaba le phantari, so kwagcina sokuthiwa hambani sizalibiza futhi. Uthe sokunjalo kwazobuya-ke ngelinye ilanga, ngangikhona kwi-weekend, bese babathatha umama nobaba bababulala, bafake endlini, babashisa. Ngibhekile, ayikho nto indlela into engayizwayo, ngibhekile.
Hayi-ke uhlelo lwethu luma lapha okwalamhlanje. Oliver lisemoyeni ngenjabulo, ngumthembu ozithembayo uKips Dube.
Siyabonga Gibbs Dube obesiphake uhlelo lapho olwezamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke. Kwezemidlalo, intatheli zindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usethulela impumela yemidlalo yeCastle Premier Soccer League edlalwe lamhlanje emini.
amaqambathele bulawa Chiefs le Cape United anqobe wakuqala selokhu uqala imidlalo yalonyaka nje ngoba yabe ngujikile obhanqa emidlalweni yawo emithathu ayidlale phambilini kwale idlale namhla. Iqembu lebulawa Chiefs lichayele chapungu nge-1 kanye enkundleni eluveve njalo lihlohleleyo nguGracious Mleya. Sekusele imizuzwana nje ukuba umdlalo ufike komlindo uyacina. Ngasesikolweni iHarare iqembu leCape United lona lichayele Black Rhinos nge-2 kanye njalo lihlohleleyo nguSimba Nivi yena olichayele emambuleni kabili. Limpumela icho ukuba omabili lawa maqembu asele mihlomulo eyisithupha iqembu ngalinye. Umqeqetshi ongenise iqembu lebulawa Chiefs kusigaba sePremier Soccer League uThulani Sibanda uthi ukunqoba kwabo lokhu kulakho okwenza ukuba abadlali baleli qembu beqale ukuzethemba.
Yabo ngumdlalo onzima kodwa sizamile ukuma lathi njengamadoda kufanele ukuzithemba. Kuqakathekile ukuthi benqobe ngoba kubanika ukuthi bezithembe. Ukuzithemba kuqakathekile kakhulu ebholeni, kwenza ukuthi ungayenzi ukuthiwa ngama-mistakes amaningi.
Ngomunye umdlalo odlalwe namhla kusigaba se-PSL iqembu le-Rentals leliyada abe ngujikile obhanqa 0-0. Imidlalo yeviki lesine iqhubekela phambili kusasa ngomvulo lapho iqembu leMtare City lizadibana khona lele Harare City ngaseNational Sports Stadium. Iqembu leFC Platinum lizemukela elebulawayo City ngaseMandaba. Iqembu leTriangle lizadlala lele ZPC Kariba ngaseKipo. Iqembu leDynamos lizenqikelana lele Highlanders ngaseRufaro. Iqembu leChicken Inn lizadibana leqembu leShapani Mine eluveve. Kuthi iqembu leNikroot lizadlala leNgezi Platinum enkundleni ye-Ascot. Ni mele Studio 7 ngobula wayo ni Joseph Njanji.
Mukaula chibuba itendiye simuti masula zilibenchito boti
tinagumana ba WhatsApp
ndikasi
tinagumana ba WhatsApp
ndimamunayo
tinagumana ba WhatsApp
ndipamboa
tinagumana ba WhatsApp
ndimaiwa
tinagumana ba WhatsApp
Tinagumana
ba WhatsApp
Areke anene chabwela divine ola titwale divine mawa tipita kujipata inendi makukonda nilibe na zonchito kuti sina kuone niwe wangadale zanga ndizako Airtel money tiene mumpamba ndipempendi kupata
Tinagumana ba WhatsApp Tinagumana ba WhatsApp
ndimamunayo
Tinagumana ba WhatsApp
ndipamboa
Tinagumana ba WhatsApp
ndimaiwa
Tinagumana ba WhatsApp
sizidikuza
Tinagumana ba WhatsApp
Olo mundi sekea olo mundi nyozea kangada kapeza pa group WhatsApp kompaba lina sankandeka andilo la yeka Kanalika basti, panonika fiansi Tandilo njeze baby, suta desia Mpanga na kale Zili benchito,
tinagumana ba WhatsApp
Ni antiwa,
tinagumana ba WhatsApp
Ni agazi angai,
tinagumana ba WhatsApp
Ni amuna angai,
tinagumana ba WhatsApp
Ni dadiwa,
tinagumana ba WhatsApp
Mamiwa
Tinagumana ba WhatsApp
Ikagandi WhatsApp ndi mangomba bobo ngati ndiguma sobo kwanza ngazi mashubu kujambula mapose kutumizilana zitu zima WhatsApp calls inegunti mazi ndi balola kuchezera olo kukuzizira
Leo ke ingoma ka DJ Zimbabwe Hello Young Sam amajaha amabili adabuka phethe ya kukamfula uZambezi eZambia ingoma ithiwa yona tinakumana pa WhatsApp liyazi ke ivela kungoma ngathi mina balingisela ingoma umdaratsha uya esidubela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje singakehlukani ke sikhangele ezinye zendaba ebesilazo Oye isikhulumeli sebandla lezanu PF waqotshwa ngesikhathi sombuso kaMnumzana Robert Mugabe uMnumzana Rugare Gumbo uthi abakatshelwa ukuthi bazabizwa ebandleni lezanu PF na silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje igama nguChris Gandhi asihlanganeni kuseni ngo-past 6
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.